Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah. Ukufuthelana kuqhubekela phambili edolobheni leChitungwiza ngemva kodlakela oluqhamuke phakathi kwabemichova lamapholisa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe kazamukeli imizamo kahulumende yokwethula imigoqo ephathelane labo eye-National Diaspora Policy. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe ziqhubeka zingena kweleBotswana ngemva kwekhefu leKhisimusi. Kulezinye izihambe eziqeda amahola afika ayisithupha zilindele ukuthola uncedo emngceleni wePlum Tree. Ukusebenza gadalala kwezizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sekwenze iningi lazo zihlonitshwe ngokuphiwa izicoco kulezo ezisebenzela inkampani yemithi yemvelo eye-Green World kweleSouth Africa. Live talk udlakela lokulwisana oluqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova lamapholisa eChitungwiza. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 am 4930-12080 laku 15460 kilohertz kushortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.